befika phose amathumi amabili amalunga edayile eParliamente awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankaso wokubagudula. Ibandla le-MDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo njengoba ukutshengisela kwakugqokwe izinhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledayela isenethi emela ibulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla le-MDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lonalolu kumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zona okokwenza, but okwakhathesa kulanto esingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana uStarlet Zibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilwa amalungelo oluntu kanye neziphathamandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo yokuqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana ke lehlelo lwezanu-PF eyiyohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwamavoti ngomnyaka ka-2018 mhlaka 31 Agasti. Yikho ubona ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza ke lebandla le-movement for democratic change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje Honorable Chauke Mwende, Honorable Joana Mamombe, onguye omutsha oseparlamente ubotshelwe indaba yokufuna-ke ukugiqa uhulumende ngendlela, ukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje uNkosazana Mamombe oleminyaka yokuzalwa engama-25 onguye omncane kumalunga wonke awedayela ePhalamende ubuyiselwe esixokisini wathiwa uzamisa emthethandaba mhlaka-19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumitsayi Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe ele cala. UMamombe wethesa icala lokuthi wenza umhlangano nentatheli zindaba mhlaka-14 izibandlela eHarare ethuthuzela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuviki edluleyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azizwe ukuthi ubotshelwani, njalo amakhulu angama-48 edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethwandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe umnumzana uBay Shaba uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethwandaba mhlaka-19 Mbimbidi bezomvikela uMamombe.
He had made the preliminary objection mainly to the fact that the client, my client, was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukamantshi ukuthi ukubophwa lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angama-48 wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwentatheli yezindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka-19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Student Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alinhlanganiso emapolisini athi eyelupane State University kanye le-Great Zimbabwe emaSwingo. Unobhala walinhlanganiso umnumzana Asifunye kujene Studio 7 ukuthi bonke ababotshiwe babotshela ukuthi bathothoza ukuhluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Student Union, asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe itrial ebekwazi, siyazi sibekwazi kusala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJohana Mamombe, she is a former Nancy Gender Secretary and Simalai. Ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi kalacala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinafu amahlanu edolobheni leMasvingo ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle womnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.